indaba ku VOA indebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana President Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkosini.
Yabona njengepolitical party mina I-expected ukuthi nxa ku-eva nezi kule ma-presence zimbekule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi eyarihetha ngishiye nomiwekandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi shobo ngoba mina bengikhona kule mithini kuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma ngayikisa ukukhulu ukuthi yena kade ufuna ukuachivele ukuthi akasanda jonse khona lo kanti yabo 3 weeks and 2 3 weeks ngane zephakathi yena uye ku right pakade vele ufuna ngobe kwazi vele zentwali bezu zagcine ithiwe kuphela so yena okade kuphelile ku right uachivela kade vele ufuna
zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana President Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNgulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Unkosazana Ngulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina incwadi engiyitholileyo ithi kimi mina I-leaked i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-yipi udenja kanye nani. So yincwadi engiyitholileyo isho njalo ithi and then yena ithi kithi kuzoba ne-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngaphi ukuthi ukuthi izabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I-expected ukuthi nxa ku-eva maybe kule ma-grievances zimbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi eyarihetha ngishiye nomiwekandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi shobo ngoba mina bengikhona kule mithini kuseni nga-attend imithini bekumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka kumithini nga-excuse futhi ngathi machawe ngifake nginjani ngihambe kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo ingekho la ku-agenda kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini itopic ngeke ngibe sengithole incwadi enjengaleyo. Akekho izilo yedwa owamphendula ngakho leyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage-a yena uChairman babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyadidisa ngidisinise ngendlela eyiyo hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kati sokunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshele yonke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi Kungakuliqiniso?
Angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani, ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angisisize. Kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo, kuyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo. Hhayi phela mina ngizona ngiwumkhokheli wasemathebelelendi, yonke into eyenzakala emathebelelendi ngangiphakathi wayo ngilela indawo yakithi, ngilela abantu bakithi, ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo. Kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda ndawo sekuphesenali ncwadi kunjalo, ngoba ayithini yedwa osebandleni oncedisileyo laphana, ukhona u-national chairman layo wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye uma-interview.
Lo ngonkosazana Praise Young Gulube, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uthethe isinqumo sokuba unkosikazi Mary Mubayiwa Chiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Pisirai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje uqine nathi kumele kune vele bempile ungala option bekuyikuphonga ukufuna ukumkhawulisa anti nje anti yabona abantu laba ijudiciary most of the cases by instructor anubonile ukuphuma instruction odeli ngabamba amashurufi lowayenze sole ngathi so most like la yakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke under instruction ukuthi limenze lithi lithi so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bela nomisuke yaba imali enkulu kangaka but sivele ube deserve from the onset zabungela ni dr hlala isikhathi songele eloke valela
manje ngokubona kwakho kuthi ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili.
Ye yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ube labi sherbi under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangibona yonke so serious
kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibheyili nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yikuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks and 2-3 weeks ena lezi ephakathi yena kuye ku-right ibakade vele kufuna ngoba bekwazi ukuthi vele eventually ibheyili uzagcina ithiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Bafanana futhi akula difference bafanana bonke kokuthuba lodiamond abadeserve vele yabona i-example abayisethayo ayisiyo example yabantu okumele ukuthi ngaba kuleadership abayenza njalo omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani soboaanjalo boyithu bafanana akulasethenongonomunye bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyilida into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ibingani ingane yenompitana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuse kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe onoidilatwayi i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athuthwe ngayo hhayi nokayikho right all together.
Lo ngumnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo, Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethi ebuvi district njalo abopha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempela viki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni leChina zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi seWang Thermal Power Station, igceke lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport, leNet1, kanye lokwakhiwa kwedale lePhalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp. Sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelele abasakazi beStudio 7. Mina ngingukhalaza moyo indaba engikhuluma ngayo yini silohlupho lokuthi sabhalisa sibhaliselwa i-World Vision Food Program kodwa isimanga zilivile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala kodwa indlala ekuthiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali epokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe ngoba lokho kususele last year ngo-Okthoba sabhaliswa buthumuthumu kuthiwa nansi indlala, nansi indlala, bhalisani masinyane ithole imali abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishantira sayisebenza leyo mishantira nzima kulakhathesi besifela emishantireni sihamba singadlanga zisemishantireni sifosohambana emishantireni ngena sozipola sozilipola kodwa lakhathi sehola asikaboni lutho sokuze kungujani wakho kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguye okhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini khonoko ukuthi kuhambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-Okthoba kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo uyabucabangayo uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile hhayi lokho kuyamangalisa uthi hambe nguye uhulumende osenzenje mina ngisekhezi endaweni yemaphisa Gohole Homestead Lubangwe Tinkamaswe Mandihongola Thelanyemba yonke indawo leyo kafuzi akulaleli kulamandla ezila likatona ithonte kanye indlala esikiyo inzima inzima nkambi manga siyalamba loko sithenjiswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini kuyakubuya kuthiwa amalayini enu arongo ye uthanisiwalungise kubhalwabhala kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithi mhlawumbe engxenye sesizohula kathi sitelwa manga sitela bakithi uhulumende akulandelela ukukangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphele zomali ezosinika sebezidlele sebezosithanisa into ezingasizo hhayi ngiyabonga bantu beStudio 7 sebenzani kodwa litshela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgabi umgabi kwakuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nanti yayibe kuthiwe nani hhayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizoyihulula emafonini sizoyi singayiboni ukuthi imali yakhona ithweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 ngibonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa nenkomo zethu nembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezamthiwe ukuthi ama-sanctions akhona afecta thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani kubuyethu uzwa umuntu upresident wethu u-Under Matsatsini. Two, ilizwe li-Under Matsatsini. Two, uJamisa ngiyofaka Matsatsini. Kwase kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengaboJamisa, leli lizwe lizavuka njani hlobo sati? Alikuvuka. UJamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UJamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso u-Under ZANU-PF, Under President Mnangagwa. UPresident uMnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani le-cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Kasoze alikwanisa. Kanti ilizwe lisiwa waya lokwesisiwa, ilizwe liphela livuthuka, and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zaboJamisa. Kabatshele ngendaba zaboJamisa, bavuse ilizwe, balungise umkhonomi, sisude sizuze imisebenzi, sisebenze Under upresidenti okhona, ngoba kulamandla wenzele upresidenti next term uyafuna ukuvotelwa futhi esenzele. Abazame abantu bezanu-PF, lathi nje siZanu-PF, kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asinancedo kibo, kodwa sizamubatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda, ichannel aboJamisa livuse ilizwe. Ilizwe liyawa ngoba liliboni nini elihlezi phezulu, ngoba lingamayusa aliliboni, libonwa yitshe esingaphansi ngapho esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana makhanda lichayela kwaJamisa, likhambe liyecela khona lapho abalibhala amashansi zawo balikupheli. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazi wesitudio sethu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabab. Kwabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu lamalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-Africom ithi ayilasiqiniseko sokuthi isehlakalo lesi silokwenza lokubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi we-Uganda uBobby Wine obotshiwe ngomvulo emhlanganweni abeuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe e-Uganda Electoral Commission isithi yayimnikile imvumo yokuba aqhubele umbuthano. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleimani ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama-terrorist olthiwa yi-ISIS, yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. Yi-America ngokufuna i-oyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sasivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabuza lwasenzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngelemelika?
siyazikhangela isizathu ngoba sisitsho ukuthi impi esemiddle east yi-America njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi kodwa ngoba siyakwazi ukuthi lakhona apha e-Afrika i-America ilama-military bases amaningi lakhona apha eBotswana le ndawoni nje eziningi e-Afrika ungakhangela ezweni lase-Iran i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran esizuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abe funani ngoba kakulalizwe elilama-bases military bases e-America kungani ne-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe
ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi
angithi siyakusukubulawo bakutsho ukuthi yibo vele ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda lo wayengumongameli wemele ku-Obama useze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya belibele NATO ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi i-Libya yayihleli kahle abantu bezihlalele kahle kwasokungenela i-NATO nabo-Obama ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula kuhlala kuliwa yikho-ke imelika lapho kule oil khona iyangenela ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sicontrola ama-resources akulelo lizwe Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe emelika ubhekane lalokho kuthiwa impeachment usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngonovemba lwemelika
ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho
thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele kodwa esikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe indlu kamgabe le edume kakhulu kade kukhona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions siyakubona ukuphume enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane lawo kodwa kasivume ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions ukuhlupheka kwethu kuyikusonta kuyibusela
lo kumnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Boke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko ke sithunyelwa ngabalaleli bethu silo sineni Linzi Hammond lapha emsakazweni uyasivingelela silo Pressure Nzuza othi sivuka njani silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami lo Pamela Khumalo Pressure Nzuza uthi zani PF vele isilithengisile ama China ilizwe uJoseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli beStudio 7 ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo siyakufa ngendlala yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live streamer lapha kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Yabonge si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba oseJoburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle. Yebo ke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika, elemelika lona ke lithi usowadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu. Bona ke abe Iran khona ngale le Iraq imigi isti yonke kanye lemhlabeni jikelele labe melika kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo zonke. Siyabonga njalo ukuthi umthokozisi Dlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Kodwa singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhophela. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixotshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Prezia Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi. Udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba. Sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.